usodolobhu David Coulthard ngumuntu osekhulile, usengumuntu omdala, uselezinto zakhe, kakhangelelanga ukuthi azocutha ezakhamizini nxa esengumeya. Ngakho ke yikho abantu babevele befisa ukuthi kungene umuntu oyisakhamuzi, umuntu olezinto zakhe, ongasoze alanda ukuthi azovula umlomo adle edlela izakhamizi ezizama ukuthi zakhe. Ngakho umbono wakhe ngumbono owemukelekayo sibile ezakhamizini, ukuthi ama-priorities akhe kumbe lokho okuqakathekileyo uthi akunanzele masinyane, kwenzela ukuthi idolobho lakoBulawayo lithuthuke. Abantu bakoBulawayo ke bakhanya bemtshayela ihlombe ngombiko wakhe lowo. UDavid Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo enguminista, umuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, wathiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu. Ngakho ke yikho abantu belethembe lingako nxa kusiza ekuthini uzaphatha idolobho lakoBulawayo. Kukhangeleleke ukuthi uzaletha izinhlelo kumbuza tshengisa ngobukhokheli bakhe ukuthi idolobho lakoBulawayo lilenjongo yokuthuthuka lisiya phambili, njengoba bamuzwa abantu bekhulume sitsho ukuthi uzacubungulisisa ngezinye izikontraki zabakhona ezenza ukuthi kanti kungani zingaphuthi. Ngakho-ke amazwi lawa abantu bayemukela kakhulu.
Yiziphi izinto ezidinga ukulungisiswa koBulawayo elifuna njengezakhamizi ziqakathekiswe ngubaba uColtard lomasipala wakhe?
Ziningi-ke izinto ezingahambi kuhle koBulawayo. Okwakuqala yisiphithiphithi sabantu abathengisayo edolobheni lakoBulawayo, enzikini yedolobho lakoBulawayo, okubangelwa yukuthi ikhampani yeterracotta eyayithe izalungisa igodini lanamhlanje ngemva kweminyaka eminingi lokhu ingaphuthi. So udubo lwakuqala kungapheli kwegodini project yona liyana osokwenza ukuthi abantu abathengisayo bagcwale bathi thuthisake idolobho lonke, ludubo lwakuqala lolo. Olwesibili yikungabikhona kwamanzi eneleyo edolobheni lakoBulawayo. Ngakho-ke abantu bakhayela ukuthi mhlawumbe ikhansili le njengenileyo izazama ukuthi ilungisise udubo lokuswelakala kwamanzi, ngoba siyakwazi ukuthi kuvalwe kuvula amanzi esingathi i-water shedding kwenziwa ngabantu abayibo abasebenzela ikhansili. Singaza ke sitsho ukuthi kwenziwa ngohulumende, ngoba leyo i-decision kumbe i-policy evela ku-local authority. Udubo lwesithathu-ke abantu abahlangana lalo ludubo lokuthi ama-bill abo kumbe singathi amaphepha la atshengisa indleko abantu okwamele bayibhadale. Sokulesikhathi eside abantu bekomplena ngokuthi bayiqedakali, ufica ukuthi umuntu uthola inkalakatha yemali ade azama ukucabangisisa ukuthi kambe ngabe ivele ngaphi, adinga aswele. So esingathi khona i-shambolic billing system ukuthi sikhangele ukuthi balulungisise idolo njalo, ngoba ngolunye lwezinduko ezimqoka koBulawayo. Kube sokusiba-ke lo dubo lokuthi abantu bayathenga izitanda bagcine-ke kuhlala iminyaka eminingi bengazitholanga lezo zitanda. Imizekeliso yakhona ihlala ikhulunywa khona lapha emsakazweni ukuthi iwapha amalokishi lawo. Konke khona kokukhanya ukuthi kulungisiswe.